esikwenza yothinakathesi ukuthi sithezwe kwamkhankaso wokufundraiser and umkhankaso lo ayisithi sawuqalayo njengebhethi likaZulu kodwa umkhankaso abantu awathi bebone isenzo esimbi esenziweyo ngabantu ababulala abantu isenzo esimbi esenziwe yi-state abantu ababona kufanele ukubana ilitshe libiselwe yibo abantu ababuya lomnakano ukuthi asenze umkhankaso wokuthi we-GoFundMe. Umkhankaso lowo uoni imali ingaba khona ngemva kokubana i-lockdown leyi isidlulile sokuvunyelwa ukuthi abantu behlangane sizabuyela futhi njengenhlanganiso siyebisela labo abantu siyebisela lawo matshe ukuthi kuzabe kunini hayi akujahwanga phela kodwa okuqakathekileyo ukuthi amatshe azabiselwa esilobela lizabiselwa ebhalagwe lizabiselwa nakwezinye izindawo.
Lilenhlelo bani eliziqhubayo kulezi nsuku?
Esikwenzayo kade sinjengenhlanganiso yokuthi sihamba sixoxisana labantu khonale kuma-communities njengoba senza uhlelo lwe-healing siyabe sihamba sixoxisana labo lokuthi size ukuthi bona bafisa ukuthi ngabe udaba lolu lubanjwa njani njalo lathi sikhuthazane ukuthi ma i-commission i-NPRC ingathi isibuya abantu bephakame ngobuningi beyokuthi ukuthi bafunani. So lokhu yikho esikwenzayo njengenhlanganiso okwalezi nsuku.
Amapolisa lohulumende eselazela abatshela yini ngokutshontshwa kwamatshelawo?
Uhulumende thina hayi kasoze siyemtshela ngoba uyabudlala ngesikhathi utshela njalo umuntu onguye oyenze icala. Nesizakwenza yikuhlangana lezakhamizi siyebisele ilitshe ukuthi ngemva kwalokho kuzanzakalana akuqakathekanga kodwa kwelinye ilanga omunye umuntu lizamtshonela ligwaza umhlaba kulabo bantu abatshontsha amatshelawo kodwa thina hayi esikukhangeleleyo kathesi yikuthi amatshelawa ezinhliziyweni zabantu abaselwayo ayaphila.